Mnumzana Mthuli Ncube utsho la mazwi kungxoxo ayenze le Studio 7 ekhona pha eWashington DC. Uqale ngokuchasisa ngohambo lwakhe emhlanganweni embalwa ephathelane lezemali lezomnotho.
Ngize lapha ukuthi ngizo attend ama meetings e-IMF le-World Bank annual meeting, sizoxoxa ngendaba yokwakha umnotho eZimbabwe e-Africa jikelele. Ngize lapha nge-bond note. I-bond note imali yethu kumele siyisapote, iye sifuna ukuyisebenzisa siya phambili. I-bond note angithi is part of what we call i-Zimbabwe dollar. So imali yethu yona leyana. I-US dollar sifuna abantu bayilahle, anti balaye kuma-accounts kuma-FCA accounts bavele balaye enye ingaphansi kwama matrix yikho lokho. Kodwa nxa siyathenga ema-shops sithi sisebenzisa i-Zimbabwe dollar, which is i-bond note, le RTGS.
Lapho ibuzwa ngokuwa kwesisindo semali yeZimbabwe nxa iqathaniswa le-dollar leMelika, ukuthi kambe kungathini ukuthi liphenduke lisetshenziswe elizweni njengakuqala.
Hathi kasibuyele ku-US dollar. I-US dollar imali eqine kakhulu nesengathi iyabulala ilizwe. Ukulala ama-companies, ama-companies asakwazi ukukhompitha. Undergo what we call de-industrialization. So kuqakathekile ukuthi iZimbabwe kumele ibe imali yabo, imali yethu eselayo, iZimbabwe dollar esifuna ukuyisapota.
NgoLwesithathu, uMthuli ukhangelelwe ukwethula umbiko oqakathekileyo ophathelane lesimo somnotho lezemali eZimbabwe emhlanganweni we-round table. Uchasisa kabanzi ngalo mhlangano.
NgoLwesithathu sasine round table on Zimbabwe e-World Bank. Ngizabe ngipresenta, sizabe ku-explain ukuthi bazwisise ukuthi sesizana eZimbabwe, ama-economic reforms, fiscal, monetary, privatization, kuzida, infrastructure development, legislative reforms. Kutuba zisisi kutisezane eZimbabwe under the Transitional Stabilization Program.
Ebu zongo kutiku hii aza wetu la okuchiene la wetu lenya genye. Njengoba ingo eti zenoto emhlabeni jikelele lisithi. Okufunakalayo eZimbabwe ukulandelwa kwemithetho, ukuhlonishwa kwelungelo loluntu, ukwenqabelwa kwenkohlakalo lokunye. Yena ke uthi manengi amanyathelo asathethwe nguhulumende wakhe.
Oh, Zimbabwe has changed in the sense that there is rule of law. Ungalazelaka thesa ngithi kule anti-corruption commission. Yenza umsebenzi oqakathekileyo sibili ukuthi kungabi le corruption. That's a one example of good to see changes ziyaguquka ukuthi kube le rule of law.
Uqhubekele phambili echasisa ngokuqakatheka kokuba khona kweZimbabwe emhlanganweni enjenge-IMF World Bank.
I-IMF ni-organization eqakathekile kakhulu. Lapha sizoxoxa ngezemali, ngezomnotho, ngezokwakha amazwe wethu. I-organization eqakathekile kakhulu and yinto esiyigcinile eZimbabwe. I-head office abiseHarare, so ilandukuza ubasapota ukuthi athi basisapote njalo.
ELeZimbabwe liba khona emihlanganweni yabe-IMF le-World Bank leminye yamazwe omhlaba minyaka yonke, lanxa abaningi besithi kukhanya kungaguquli lutho njengoba eleZimbabwe liyabe lilokhe linikwa imigoqo elingenelisi ukuthi liyilandele. Liyabe lokhe likhala ngezijeziso zenotho elithi yizo eziphazamisa intuthuko yomnotho welizwe. Ngimela iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedes Jeremiah.